siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokubulawa kwesilwane uSisel seluveze inkinga yokubulawa mahlayana kwenyamazana ukuthi kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi ziqhubeka zixotshwa emankampanini afana lololiwe, silengxoxo lolwela ilungelo lezisebenzi.
So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba nemithi ntambama.
Nguhlelo lwezamasiko sixoxa ngendlela zendulo ezazisetshenziswa ukuvikela ukuqedwa kwenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwela ilungelo lezisebenzi bathi inani lasebexotshwe kulandela lingedlula lelo elikhulunywayo elenkulungwane ezilithumi i-10 1000 lokho kulandela ukuxotsha kwezisebenzi zikaloliwe lapho uhulumende leziphatha amandla zalinkampani ezithi uxotshwe izisebenzi ezingamakhulu amathathu kuphela. Abamela izisebenzi bathile linani kaliqondanga ngoba izisebenzi siqhubeka zixotshwa nsuku zonke kusukela ngeviki edluleyo. Isikhulumeli sikaloliwe umnumzana Fanuel Masikati walile ukukhuluma ngalolu daba. Kusukela ngeviki ezimbili ezedluleyo lapho umthethwandaba weSupreme wanquma ukuthi abaqhatshi balakho ukuxotsha izisebenzi ngemva kokuzipha inyanga ezintathu zenotice sokuxotshwe inkulungwane ezingafika amachumi alichumi. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wazise ukuthi uhulumende uzaxotsha ingxenye yezisebenzi zakhe ngoba engasenelisi ukuzibhadala. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana uNkosazana Grace Mathe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engingakutsho mina in solidarity with the railway unions, mina ngi-under i-commercial workers union, but ngingu-chairperson wabomama owesentrijini. Really, it's not fair, and we feel ukuthi i-government is letting us down ngoba kumele bethi protect izisebenzi. Isikhangele le constitution yeZimbabwe ukuthi they cannot just let ama employers ukusebenzisa i-judgment khona kule mthetho omele ukuthi ulandele. So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba nemithi ntambama 5 o'clock e-Western region to strategize ukuthi singancedisana nabanye bethu ukuthi bebone ukuthi okubayihleleyo lathi lathi sikala sindaweni labo.
Bona zona izisebenzi zisithi bengafika 1300 abaxotshiweyo, lina njengehlanganiso lizwa kuthiwa bangaki njengoba i-management yona isithi
i-300? Akukacaci because njengoba ngizisho ukuthi iyincwadi zakhona zilokho zithiwa ziyadilifa. So really ukuthi what inhlanganiso iyacela ukuthi isisebenzisa lezi zithu iyincwadi silethe incwadi ezethithiwe so that at least kule desk ezayinama-statistics. Currently really ukuthi ngingathi ama-statistics mangaki ngoba akucaci ngoba abanye bathi kumele kuthi ngu-1500, abanye bathi 1000, abanye bathi 1300 bona abaxotshayo abakwaziyo. So thina we are relying on ukuthi izisebenzi ngazithola incwadi bezilethe ezethithiwe lathi sengi-statistics so that then i-ofisi ka-secretary general isingakhipha-ke ukuthi i-position sibili eyiyo. Kati khathesi sibili esingakutsho ukuthi yebo sekulezinye izisebenzi besibaziwe abangani bethu asebephiwe izincwadi asebehlezi ngiphasi. Kati the-actual figure really currently we cannot say until we get ukuthi abantu bonke nxa bengacomplya izisebenzi zingezwa isikhalazo sikababa umoya ukuthi abathiwe izincwadi
Ah, okay. Same thing, Eskiwa. Can you tell us What is your reaction to the firing of the NRZ?
Unkosazana Grace Mathe, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukusenjalo, ummeli wephelandaba Mpopho Mayidalela eParliamente umnumzana Joseph Chuma walilunga le Central Committee kubandla lezanu PF yena obikwa esanda ukudala inkulumo kuleli dali ngokuthi ibandla lakhe kufanele livuselele umnotho welizwe. Ugcizelela ukuthi amabandla aphikisayo kanye labo somabhizinisi kufanele besebenze ndawonye ukuvuselela umnotho welizwe wona osubhidlika ngoba abantu besebumzimeni. Umnumzana Chuma
umumula awumanga kuhle ikonomi wethu awumanga kuhle ufile ebulawa izitha zethu ebezifuna ukuthi zidale lokhu abakuthi ngesikhiwa i-regime change, bakhiya amatoma bavala babasihluluza kwabanzima la. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ilizwe alivalana, ilizwe alimanga, silokhu sitotoba sihamba. Into ebengiyikhuluma ephalamende bengikhulumela ukuthi ona ngabe umuntu wonke wakuleli eleZimbabwe ake akhangele iZimbabwe ayiqakathekise kuqala. So umbuzo oqakathekile ona sifuna ukushiyela abantwana bethu ilizwe eliminjani. Lesi sokuesikhathi sokuthi asibuyeni ndawonye sikhangeleni ngoba ilizwe leli linothile bakithi lilakho konke esikufunayo. Kodwa ngenxa yokuthi kula abanye ababe bedonsela ngale bebedonsela ngale yikubona into zethu zingahambi. Amaqinga konke silakho khona khonapha eZimbabwe asiyonto kumele siyidinge phandle futhi yinto kumele siyikhiphe phakathi kwethu khonapha eZimbabwe.
Sizwile njalo kuthiwa wathi abantu bangenza umvukela nxa uhlupho lolu lungalungiswanga. Wawusitshoni lapha?
Ngizange ngikhulume into enjalo mina. Bengilo reporter owayekhona ephalamende mzala ngikhuluma laye uzowakhuluma ngokuthi labe ngimangela ukuthi kanti i-headline leyo ukuthi kuzalovukela ivele ngapi ngoba ungabala even isitori sangibona phakathi kwe-headline yena akula lapho okhulunywe khona kuzalovukela. Isitori siphume kuhle sibili kodwa ngiyabona ubaba lo othi ngu-editor lo owephepha lelo ebevele funa ukuzithengisela iphepha lakhe ngithe vele ngiyamdinga lapho ezamthola khona kumele anginike lami i-commission yokuthengisa ngokuthi kumele ngilithengiwe ithengwa nge-headline yami engayisenge nokuqinisa futhi ukubana abantu beZimbabwe abala ngqondo ezinjalo. Inhlanhla esilayo ukuthi ona ubaba wethu uPresident Mugabe wasinika ilungelo lokuthi umuntu wonke ngaye isikole afunde. Manje nxa umuntu esefundile umuntu uyabe esekwazi ukuthi ona awungeke wathi nxa usilwe endlini ubulale imigano, ubulale ama-TV, ubulale amasofa, ubulale into yonke ngoba kusasa nxa seliqedile ukulwa sokumele sicase ukuthenga futhi into leziyana selibisela phela. Into leyo yabe iphuma ngaphi? Iphuma esikhwameni sakho. Sina singabantu abakwanileyo abazivekileyo abantu abesaba uNkulunkulu futhi yikubona even indaba leyana ebutabane siyiyala ama-alternatives siyawadinga siwathole siqhubeke siye phambili.
Ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo?
Ye ibandla lethu leZanu PF lilawo amaqhinga wonke sibili. Ungakhangela ibhuku leli lento yizima sidleya ikhuluma into yonke ilempendulo zonke zokuthi i-economy le singayivusa njani. Kodwa sokufunakala ukuthi nasibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezopho ngokulwisana yasibisele emuva nje kuphela simbula phambili izaphuma ukuthi ona sonke sizizwe silomthwalo okuthi ona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe eselizimele lodwa.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo elilunga le-Central Committee yaleli bandla. Umnumzana Chuma uphinde wakhuthaza uhulumende ukuthi enze idolobho lakobulawayo libe yi-Special Economic Zone ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe ngenxa yokuvalwa kwamankampani kanye lokuthi abantwana bezigabeni zeMathebeleland bethole indawo zokufunda emakolitshini aphezulu asezigabeni zabo. Lokhu kwenzakala isinye isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo wangumphathi ntambo kahulumende obona ngezokuthuthukiswa komnotho i-economic planning esithi uhlelo lwezimasetho alukafezi izinqumo zalo zonke ezokuthuthukisa umnotho welizwe njengalokhu okwakukhangelelwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voiceofamerica.org. voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Hello Studio 7 Live Talk lamuhla sizakhuluma ngohlelo lweMandela Washington Fellowship lapho okulabantwana abavela kweZimbabwe labo abaphathisayo kulolu hlelo. Lithumele inumber zenu ku 0024650318 ukuze lingene lani kuhlelo. Amandla zikahulumende lamuhla zazise ukuthi sokuzaxwayisiswa udaba lokuzingela inyamazana zendle mahlayana kulandela ukubulawa kwesilwane uSiso. Ekhuluma emhlanganweni labakumsebenzi wokuzingela umqondisi kugatshalwe Parks and Wildlife umnumzana Edson Chitsia uthe uhulumende uphakathi kokuxwayisisa ngodaba lokubulawa inyamazana zendle. Lokhu kulandela ukumiswa kokuthwalwa kwenhloko lezinye izitho zenyamazana zindizamtshina ezivalisa iDelta Airlines. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uqoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona mfowethu abalaleli beRedio thina leRedio labantu lesikhuluma kila bayazi ukuthi ubudlwangudlwangu lobugebenga lokubulala izinyamazana bakulethwa yiZRPF bethatha amaplaza ama-conservancies. Kukhulunywa kuthiwa kuna hatshi lingabothatha ama-conservancies kwenzela ukuthi izimali zethu zingena izivakashi zingena ama-shef ezanu-P F abantu be-army labantu abengena kuma-conservancies bagcina sixabana ngale emashingo ngale gonale jo khathesi ngeminyaka ezibili edlileyo. So ukuthi sokubulawa isilane esisodwa kathe sebezenza ngathi ngabantu abakhalakhalayo kodwa abantu bezanu babe vele beyizigebenga bebulala izinyamazana lezi bethathela amaplazana amakhiwa khathi sasiyinto enjalo ke bengasivala mehlo.
Manje ngokubona kwakho njengoba kukhanya iningi labo ikakhulu bona laba bezanu-P F besithi hhawu udaba lukasise lolwa lungakhulunywa langalo kungakusitshoni nxa sikhangela ukubana emaplazini lapha sebaqeda inyamazana.
Yikho vele ngutsho ukuthi emaplazini sebaqeda uthi bebebebebe beqeda isikhathi sethu bekhuluma ngakho sisazi ukuthi iminyaka lani eminingi edlulela lapha umasunza laba bexabana nabo labojohn gomu ngale emathibeleleni north ngapha nje emasuku egonale njewu lapha khonapha nje emtare khonaphana njeikhwekhwe labantu bona bona imanye yofungila behliphana la makorokozi enjalo P F bebhinde zinyamazana. So angiboni ukuthi okwakathesi ukuthi sebesithi khona njengoba inyamazana leyana eyodwa leyana yayizekhola nje yabulawa ngumama siyinto enkulu singathi umoya lo wesihluku lo i-impunity uviolate i-rule of law lokhu kwenziwa kathesi ama-concessions ayevele khona lana babe ngasebenzisi bavele kulo bugele ngaphakathi. So okwakathesi vele akusethu sebefuna nje ukukhuluma ngakho nje ngoba nje
lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Abasakhulayo bamazwe akuzwekazi le-Afrika atshiyeneyo abaqeda izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship kuliviki bebeqhuba imihlangano etshiyeneyo lamuhla bexoxisana ngendaba eziphatha uzulu ezifana lokuhlukuluzwa kwabesifazana, amalungelo oluntu, amalungelo ezitabane, ukuguquka kwamkhathi lokunye okuningi-ningi. Ontanga beZimbabwe ngabanye ababekhokhela imihlangano le abagoqela uYvonne Jila obekhokhela umhlangano obuhlaziya indaba zabesifazana uPromise Muleya obekhokhela umhlangano okhangela nelo zomkhathi legqwetha uKennedy Masiye obekhokhela umhlangano obukhangelane lezidabane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Jila wachathisa ngomhlangano wakhe.
Umhlangano engiyabe ngikhokhela, ngiyabe ngikhokhela lo charity ovele eUganda. Sikhangela iindaba zabomama lamankazana. Sikhangela nje ukuthi lapho esivela khona baphila njani, kuyini ikhathazo abahlangana lazo lokuthi kuyinesingakwenza. Lokunye nje okuvikela omama ukuthi bangene endabeni ze-politics. Yikho engathi izinto esayibe sikhuluma ngazo. Kodwa-ke umhlangano lo lolalo oyabe khona e-participator uzabe esinika kumbeni e-participate ukuthi azi ukuthi siza ukuthi bona kuyini abahlangana lakho bese sixoxa nje sonke. So siyabonga umhlangano wokuxoxa ukuthi sibonisane ukuthi uma sesibuyela emazweni ethu atshiyeneyo kuyinesingakwenza njengabomama. Ezikhathini eziningi abantu sijayele ukukhangelela ukuthi omunye umuntu uzasenzela, kodwa sifuna ukuthi nxa sesibuyela-ke emazweni ethu sibone ukuthi kuyinesingakwenza ukwenzela ukuthi labo mama bebone ukuthi hhayi impilo engiyiphilayo kuyini engingakwenza ukuthi ngiyenze ibe ngcono.
Unkosazana Yvonne Jila ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezinyamazana zasendle. Izolo kade lingabulawa ibhobesi lisesabeka lezinye inyamazana zasendle. Abakwesibanda bebechila amakhala nxa umuntu esidla isilwane, iwobo, intuhu lokunye okufanayo. Kubikwa bekuzila njalo kodube ukudla idube, kuthi-ke abakompofu bebesesaba impofu lezinye inyamazana ezinjengayo. Akusizibongo lezitemo kuphela ebezisetshenziswa kunqabela ukubulawa kwezinyamazana mahlayana njengoba kwakuzila ukubulala inyamazana ngesikhathi sehlobo. Ake size ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Saul Gakuba Ndlovu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa ngalolu daba belo Gibbs Dube we-Studio 7. Undlovu uthi izibongo zazisebenza ngendlela ephakeme ukulondoloza imvelo lezinyamazana zasendle loba nje abantu babengalazi bongo ezivela enyamazaneni.
Kanye ngomnyaka inkosi loba induna yayikhipha abantu isithi hambani ngejumo ziyebulawa kwenyamazana. Kodwa-ke kukhona isikhathi lapho kwakungazingelwa khona, kusaziwa ukuthi kakuzingelwa ngalesi sikhathi ngoba inyamazana ezinjengempunzi loba amanqina zazala zazimithi.
Baba Mkanda, wena ubona ngazani kwakusezwani?
Kwakusenziwa khona okuthiwa ngobaba uNdlovu. Inyamazana zazingabulawa ngezikhathi ezithize zomnyaka njengasehlobo anti nabantu babebesebenza. Zazizingele kakhulu ebusika ngoba kusaziwa ukuthi iningi lazo kazimithanga njalo. Kwakungabona ukuzingelwa nje yonke inyamazana ohlanelayo uyabulala. Zikhona inyamazana kusiya ngezigaba ngezigaba ezazingazingelwa kodwa nxa liyibonile lingaze layibulala. Ngenxa yokuthi mhlawumbe yayinyamakhosi kumbe yayilomkhuba othize. Athi lokho kwakathesi abantu sebezibulala besidla lentundla, amadurha, amadube. Abantu babezingela inyamazana eziya dliwa zibe yisithebo. Athi lokho sokuyimihlolo njengoba ngisitsho sokudliwa lento ezingazange zidliwe ngobaba.
Yeah, ngibuye baba Ndlovu, nxa ekhuluma khona baba umkandlu yathi ukuthi zikhona zazingazingelwayo. Kambe nxa uthatha izibongo zabantu uzifaka khonapho, kwakukhona okwakuthiwa le ayibanjwa ngoba inyakudube, le ayibanjwa ngoba inje inje.
Abakudube babezila idube, nabakudube labo. Abakompofu bezila impofu, njalo njalo. Kodwa ke njengokuba nethilo umpoka khabu, uyabona impofu yayingabhongukubulawa nje. Hayi, inyamazana yakulawa nxa ingabi inkosi ithe hambani bezingela impofu. Hayi ukuthi umuntu kazana nje uzahamba ayebulala impofu. Loba ngamaduka njengokubana esitsho, uyakwazi ukuthi akuselwa maduka kathesi. Abantu baphungukuthiya nje, yekela bathiye ngamawaya, bathiye ngamasilarha, bathiye ngani ngani, baqeda inyamazana iganga kuseyilo leliyana elayizulu. Sekuze wathi kathesi nangumkamelika ubuya ungene eplazini eVictoria Falls uthi adule inkala kathesi lwane ibhubesi elaliyilo elibiza abantu ukuthi wozani lize bona ibhubesi, ibhubesi elilawo elikhulu kakhulu. Hayi, yikho lokho okungahloniphi lokho. Kanti-ke kudala kwakuhlonitshwa intundla. Mina ngisazi ngikhula ngezwa ngomnyaka owodwa ngama-1944 kuthiwa intundla ebulawe ngapha koDolwane, kwaba into emangalisayo. Baboshwa labo bantu, kwakungaphongokuzingelwa nje mahlayana.
Ngena khonapho-ke baba Mkandla, mbona zani isikhathi sethu sesingalo sesihlokomangoye. Kumele kwenziweni ukuze ukuthi kunqabelwe konke khonokhu ukubulala iy'nyamazane zasendle?
Njengoba zisitsho kathesi uyahamba umganga omude ngitshona umbunda sezuwubone. Kumele kukhankaswe, abantu bafundiswe ukuqakatheka kwey'nyamazana zeganga, ngoba azizokudliwa kuphela. Zadalelwa ukuthi zilungise umhlaba uhlale uqondile. Ngoba nanxa asithi abantu nxa bengangenela amagundwane bawadle wonke, amagundwane lawo alo msebenzi wawo awenzayo okumele mhlawumbe adla izinanakazana ezingaphambanisa impilo zabantu, lawo kadliwe athiwe. Abantu ngabakwazi ukuthi kule kusasa kulabantwana nezizukulwane ezilandelayo inyamazana zasendle ziyilifa.
Vala khonapho-ke ibaba Ndlovu.
Makube lo mkhankaso, abantu batshelwe, izinduna nabosebhuku kube yibo ababuthanisa abantu babo, babatshele nxa kuthe kwaphuma umthetho fundelwe abantu ngaphi langaphi, fundiswe ukuthi inyamazana ziqakathekile.
Lapho sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Sawo Gakuba Ndlovu lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Kips Dube we Studio 7.
When we bow, silale ma, when we bow, silale ma, when we bow, silale ma, when we
uhulumende ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela akhangela ngayo uhlangothi lwabamabhizimusi amancinyane, aqale ngohlangothi lwezemfundo oluchazwa njengolulokhe lusemuva ngoba lufundisa umuntu ukuba ayidinga umsebenzi athi ukubuyisungula yena. Abeke imithetho njalo ezakwenza kube lula kusomabhizimusi osakhulayo ukuba aphumelele athi lesi isimo ilizwe likiso. Intathe zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabasakhulayo abakumabhizimusi asakhulayo abasanda kuvela emhlanganweni osanda kuqhutshwa edolobheni leNairobi kwele Kenya weGlobal Entrepreneurship Summit ngesikhathi umongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama ethekelele lelo lizwe ngenyanga edluleyo. Iqula leZimbabwe labasakhulayo laba belibalisa amalunga alitshumi lane labo semabhizimusi abasakhulayo njalo betholiswa usizo lolwazi ngabe ofisi yommeli wakwele Melika kuleli. Ontanga laba bebengena umhlangano lozulu wokwethula obekuphezu kohambo lwabo owenzelwe kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kumahofisi kammeli e-Eastgate lamhle mini lwe-Public Affairs Section. Umnumzana Thafazi kwaMakhura weMazwi and Emerge Water ngomunye wabangenela umhlangano njalo wathi okumqoka akufunde kwabanye abebe kulo mhlangano labo yikuqakatheka kokusebenzelana lokubonisana. Okusekelwe ngunkosazana Nomvula Mhambi we-Disruptive Innovation othi ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abuka ngayo lolu hlangothi aluyi kukhula ngoba imithetho ilokhe ilukhuni njalo lungatholiswa mali ngoba inkokheli zingaluzwisisi. Bebekhona abaze kulomhlangano lamhla wokuza kuzwa lokho abaze ngakho laba bekade bengena lomhlangano obuphezu kokuthuthukiswa kwabasakhulayo laba ukuba bakhule kwezokuqhuba amabhizimusi abo. Omunye walabo kungubusani Leroy Bango ovele kobulawayo oveze ukuba kunengi akufundileyo kulokho kwethulwe ngamalunga aleliqula ebeliyengena lomhlangano we-GES.
Namuhla engufundile lapha ukuthi manxa ule idea yebusiness yakho ungagijimisa imali kuqala, kodwa into ekhona ukuthi i-idea leyo obuyelayo leyo yeza ukunika imali, nothi ukuthi imali izawunika i-idea. So into eqakathekileyo ukuthi i-idea oba layo le ube lothando le-idea yangkhona, and i-idea yangkhona ibe yi-idea ole-interest ngayo. Kuyafana lokuthi nxa unothando ku-tourism, ukuthi i-idea yakho iphumelele kungcono ukuthi i-idea yona leyi ibe ngeye-tourism, ngoba uyabule passion, uyabuyizwisisa ngcono.
Wathi uBango okunye akufunde kulabo abavele kulo mhlangano kuyikuba kumele umuntu enze into ayithandayo, hathi ukulandela abanye nje kungasi okuphuma enhliziyweni zabo.
And ungahlangana lenhlupheko phambili yabulolwazi ukuthi ngingazama kanjani ukulungisa njani into leyo. Enye into engifundileyo ukuthi nxa ule idea yakho ungayenzi uwedwa, ngoba ungayenzi uwedwa kuzakunzimela phambili. Kungcono ukuthi uhlangane labantu abajiyeneyo abangawunceda ukuthi idea yakho ibenjani iphumelele. Ukusebenzelana lamanye amele ngisebenzi njani wedwa.
Iqula leZimbabwe kubikwa kuyilona ebelile nani eliphezulu labantu abangenela umhlangano we-Global Entrepreneurship Summit GES wesithupha lonyaka wenziwe kusukela mhlaka 22 kusiya ku 24 kunyaka kaNtulikazi. Lomhlangano ubikwa usule minyaka eyisithupha selokhu wasungulwa ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela, ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisa abelusayo, funa baziyeke zilale egangeni, lingabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma, funa banikine ngokuzayo, lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isixhwalo uxhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotsha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotsha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotsha ababandlululayo kedeli bandlululelani, ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo, lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa, funa ukhunjuzwe ukuthi ngezigabani, ungandizeli kude laba liboleka impiko, funa bazithathe abanini zowuphoxeke, ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi kangabaklolodela abahleli phansi, funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke, othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo, oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhashileyo, noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo, lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa.
Sibonge imbongi uBongani Ncube ocula ese South Africa ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sikhangele ebezikhokhela udaba lokubulawa kwesilwane useluveze inkinga yokubulawa mahlayana kwenyamazana kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi siqhubeka zixotshwa emankampanini afana loliwe, sixoxe lolwela ilungelo lezisebenzi. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.